kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga.
Okuqakathekileyo yikuthi inkokheli zalezi nhlanganiso esezivalelwe imali ziphume mgceke zitsho ukuthi zona kuziphatha njani lokhu, betsho futhi ukuthi kambe kuliqiniso na ukuthi abayiphathanga kahle imali ebuye ivela kwamanye amazwe.
Endabeni zethu lamhlanje, abantu beZimbabwe bahlaba omkhulu umkhosi ngemva kokuphuma kwembiko ethi inhlanganiso yezimele zodwa ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu sezingcutshwe uncedo lwemali yokusebenzisa.
Abantu abaserious njengama-presidential candidates bephikisana ngokuthi umpikisa wami ulapha omunye ulapha khonakhe kuthengisela sobantu sebethengiselwe idami ngesilungu ukuthi bagijimise nje linto ukwenza ukuthi izinto eziqakathekileyo ezizo kunokuthi ngabazi makuba bagcinela kahle azifakemazi.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selisole ikhomishini ye-ZEC ngokufaka ibizo likamnumzana Emmerson Mnangagwa ekuqaliseni koluhlu lwesibili lwabancintisa kukhetho lokudinga umongameli.
Engabakwazi ukuvuselela umnotho wezwe futhi uzalwa likharanga lo mama wangakithi ngapha esiNdebeleni. Lokho kumupha igunya lokuthi ekwazi ukusebenza nenhlangothi zonke zombili.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka esikhundleni sikamongameli welizwe namhlanje, siphatha impilo yomkhokheli webandla eliphikisayo le-Alliance for People's Agenda i-APA, umnumzana Nkosana Donald Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu beZimbabwe bakhala ngokuthi ngemva kokuphuma kwembiko ethi inhlanganiso ezizimele zodwa ezibona ngulondolozwa kwamalungelo oluntu sezitshelwe ukuthi kaziseyi kunikwa uncedo lwemali inhlanganiso yeMelika e-USAID. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende wakwelemelika elibona ngokuphathisa inhlelo zentuthuko emazweni atshiyeneyo omhlaba e-USAID yethule umbiko ichasisa ukuthi kungani bethethe lelo nyathelo. Abe-USAID bathi bekulokungaphathwa kuhle kwemali emhlanganisweni lezi abakade bezisekela. Inhlanganiso ezitholela umbiko wokutshelwa ngumphako zigoqela e-Election Resource Center, ERC, Zimbabwe Human Rights, ZimRights, Counseling Services Union, CSU lezinye. Umnumzana Decent Bajila webandla eliphikisa le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube uthi inhlanganiso lezi bezisebenza umsebenzi omuhle kakhulu njalo kuzamele bazigeze emacaleni abawethesayo ukuze basinde.
Yenzeka ukuthi bonke abantu baqinisile kulokhu, laba bathi ukuswelakala kwemali kulezi nhlanganiso kuzadala ukuthi kube lesikhali esizakuba khona kubalweli bamalungelo oluntu, baqinisile lapho. Kube khona futhi abathi lokhu kuyinto enhle ngoba abakhokheli benhlanganiso ezizimele zodwa bebengaphathi kahle indleko abaziphiwa zinhlanganiso zivela kwamanye amazwe. Lakho lokhu kungaba liqiniso. Okuqakathekileyo yikuthi inkokheli zalezi nhlanganiso esezivalelwe imali ziphume mgceke zitsho ukuthi zona kuziphatha njani lokhu, betsho futhi ukuthi kambe kuliqiniso na ukuthi abayiphathanga kahle imali ebuye ivela kwamanye amazwe.
Unyalo Ncube oyisifundi sakwelinye lekholishi yeZimbabwe uthi loba nje abe-USAID bengabe bethole ubufakazi bokuthi imali bezingasetshenziswa ngendlela bebetheni ukuthi bamelele ukhetho lwedlule baqhubekele ngenhloliso yabo yokuchaphazwa kwemali ukuze amalungelo kazulu alondolozwe.
Ngalapha esikhangele ukuya khona isikhathi sokhetho, inhlanganiso ezibona ngamalungelo abantu kufuze zibe khona njalo zibe ziningi. Ngakho-ke ukuvalwa kwalezi esezivaliwe bekungabe kungcono nga kwenziwe sesivela kukhetho.
ekugcizelela kulokho umnumzana Thamsa Ngqambepho isakamizi sebuniriro uthi ukumisa kosekelo lwalezinhlanganiso kuzakwenza kube lula ukuba ibandla lezanupf ligqibelezele ukhetho.
Ama-NGO lawa o-Electoral Resource Center labo-CSU labo-Zim Rights bebesenza umsebenzi omkhulu kakhulu, so ukuthi avalwe mbona ngani kuzathiya isikhala esikhulu and abantu bezana ukuza banceda ukuthi ba-rig ama-elections.
Ohlaziya ngenhlalakahle kaZulu umnumzana Obadaya Marufu yena uthi loba nje lezinhlanganiso kukhona ezikwenzayo eziningi zakhona kazincedi uZulu ngokupheleleyo.
Iqiniso nikuthi okunye okungama-organization awusoze ube ukwazi ukuthi vele kahle kahle khona kuyenza ngokwani. Okunye uyabuthola ukuthi ulama-organizations maybe 20 wonke ayenza ngama-elections. Okunye okungama-organizations lokhu ngani athina sikuzwile thina asikwazi thina.
Abanye njalo ngabathi lokhu kungabe kukhomba ukuba elimelika selifuna ukusebenza lohulumende we-ZANU-PF njengalokhu osokusenziwa yiBrithani, kodwa i-USAID embikweni wezothitha iveze ukuba ayisoze ikhiphe imali enhlanganisweni ezizimeleyo, kodwa ifuna abantu basebenzise imali le ngonanzelelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Icelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selisole ikhomishini ebona ngezokhetho yeZEC ngokuloba ibizo likamnumzana Emerson Mnangagwa phezulu kwesiqa sesibili kuluhlu lwamabizo abazancintisa kusikhundla sokudinga umongameli welizwe. Isiphathamandla saleli bandla umnumzana Jameson Timba utshele intatheli izindaba namhla eHarare ukuthi bekufanele uluhlu lwamabizo la lube lunye lulandela i-alphabet kulokuthi luqunywe phakathi ngenjongo yokuthi ibizo likamongameli Mnangagwa oncintisa kubandla leZANU-PF libe sekuqaliseni koluhlu lwesibili. Isiphathamandla seZEC umnumzana uToyile Sligwana uvumile kustudio 7 ukuthi kufanele kulandelwe i-alphabet, kodwa wathi ufuna ulotshwe phansi umbuzo wokuthi kungani uluhlu lolu lungabanga lunye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
iZANU-PF ihlakaniphile kakhulu ngoba iyayenza abantu bagijimisa izinto ezingelancedo. Kuyukuthi ama-voters a-educatiwe ayayazi ipikitha kaMnangagwa, ayayazi ipikitha kaChamisa. Abantu abaserious njengama-presidential candidates bephikisana ngokuthi umpikitha wami ulapha omunye ulapha. Konethi kutshengisela sobantu ukuthi sebethengiselwe idami ngesilungu ukuthi bagijimise nje linto ukwenza ukuthi izinto eziqakathekileyo ezizo kumele ukuthi ngabazikhuluma bagcinela kahle azifake imali. Umpikisha kodwa athandekile kona awukwazi ukuthi umuntu uyabe kwazi ukuthi lo ngusithandekile lo ngumoyo lwana ngubani. Into ongagijima ngayo kuzokubiza ama-press conference, kugijinyiswa nje omakidi, iy'ndata ezigijinyiswa omakidi, imvula zibhizi abalengena amagama.
Kuyukuthi ludaba olungelamsebenzi nje, kungani izekhi ingabekanga uluhlu lolo njengakhona kho kutsho i-MDC lwabasephetshaneni elilodwa nje lungaqanyulwanga phakathi ukuthi ibizo likamongameli Mnangagwa liye phezulu. Ubona kuyini bekubone kuqakathekile ukuthi belibeke phezulu lapha?
Okuqakathekileyo kuZANU-PF yikuthi i-MDC ibanga umsindo nalowo esiwubanga amandla, idlalisa i-energy, idlalisa ama-resources, siba le nto engayisiyo eqakathekileyo. Kufana nomuntu maye kudribula lidlala ibhola dadewethu, sometimes uyafika izengane uyale wona ugijime khona, kanti yena ufuna ukuya lapho khona wona ifuna ukuthi umvulele isikhawu zokuthi andlule. Yikho kufuza ukuthi ngakwenziwe angithi nokuthesenamalangamalutshantiereksini buye ukuthi ubonakale esilwa ngempikisi angazi.
Kuningi njalo ibandla le-MDC elikhala ngakho, bakhuluma ngokuthi kulabantu abadala kakhulu, bakhuluma ngokuthi kulama-address ezindlu ezingekhoyo, njalo kulabantu abaningi abasebenzisa inamba zesithupha esisodwa.
Lokho yikho kusetshenziswa iZANU-PF ukuriga iqiniso lelo. iZANU-PF isetshenziswa yena lezi nto, so that is something esingathi i-MDC ukuze ingagijimisani. Kuyahlekisa, bayakuhleka abantu ma usushintsha enkulu ukugijimisa le encane yempisi, ngoba le yamagama yiyo vele ungabuza amsho Jonathan Moya abaye basebenza lezanu bayakwazi ukuthi izindlela ezinye zezindlela abazisebenzisayo ukuthi bayenze abantu bengani bona bawinile esambamama. I-MDC ukuthi they complain like this, they are never decisive, they don't take any serious action. But now again, they still will election. Badliwe, bese becomplain after election and it results in nothing. Sangra ushiyile, but khanye bafuna ukwenza into efanayo futhi. so ikuthi nje asiponje
lo mnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi yecobongula izombusazwe sixoxelaye ese Johannesburg kwele South Africa.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abantu ababili ababotshwe ngeviki edluleyo benakanelwa ukuthi yibo abathiya ibhomba elaphosa labulala umongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo babikwa bekhululwe namuhla kungelacala abalethesiweyo. Ababili laba ngomnumzana Douglas Mosekiwa lomnumzana John Zulu. Abangawindi bemchova ibhomba leli lalimaza amachumi amahlanu abantu njalo labulala ababili. Kulembiko ethi kulesotsha elabotshwayo ngaleli cala. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kusenjalo amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngolwesihlanu esetheswa umlando wokubangela udlakela ngemva kokutshengisela ko-pick and pay kobulawayo lawo akhululwe ngempelaviki ngemva kokuhlawula imali yesibambiso. Abemthwakazi laba bebetshengisela besithi isitolo lesi siqhatsha abantu besishoneni kuphela. Untungameli Nkomo uxoxe lomunye wababebotshiwe umnumzana Xolani Ncube yena osole ukubotshwa kwabo.
Ukubotshwa kwethu kutshengisa ukuthi uhulumende oweZimbabwe lo wathi ezitshela ukuthi yena ngumntwana omutsha hhayi kuyazifananela nje ngoba nxa abantu bedemonstrator peacefully be-expressa ama-grievances abo bezi-expressa abakuzwayo akufuzanga bebotshwe laba bantu. Thina kuzwisa ubuhlungu, personally ngizikhulumela kuzwisa ubuhlungu ngoba bengidemonstrator very very peacefully okutshengisela ukuthi i-injustice lokhu ikhona elizweni lethu ikakhulu kithi abantu bakobulawayo kumbe emathebeleleni.
Kalizange lihlukuluzwe yini ekubotshweni kwenu?
Asange sihlukumezwe amanga amabi basibamba sibili kuhle inenormal mena njengokuthi isibotshwa siphathwa njani. Asange sihlukumezwe lokhane ngathi ngakhala ngakho kangakho.
Bakhona abakusolayo ukutshengisela kwenu ngokuqhatshwa kwabantu besishoneni ko-pick and pay besithi ilizwe leZimbabwe lilizwe lomuntu wonke. Ngaleyo ndlela amankampani avumelekile njalo akhululekile ukuqhatsha yiloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ukhuluma limi bani lokuthi uvela ngaphi.
Abantu bengatshelwa information engayisiyo. I-demonstration yethu akade ingabandlululi abantu. Bekudemonstrator abantu bonke from different political affiliations and from different tribes. Okwenzakeleyo laphana bekudemonstrator abantu bakobulawayo, abantu bemathebeleleni. Bengifuna ukuthi ngisethe i-record leyo straight. Okunye futhi i-devolution of power ekhona ku-constitution. Unless thina nxa singakwazi ukubala, yiyo esinika amandla, yiyo ade siyisebenzisa to start this demonstration ukuthi omunye lomunye akabenefite kuma-local resources akhonapho including i-employment.
Udaba ebelitshengisela ngalo ungathi ludaba olutholakala ko-pick and pay kuphela yini kumbe lubhahile nje edolobheni lakobulawayo?
Amankampani amaningi asemfonelwe kusukela ekuseni. Abanye mbona ama-missed call ngiyehluleka lokuthi ngikhulume labo. Bayasicela abantu abasebenza amakampani athene ukuthi size sizophathisana labo ngoba they are not fairly treated, abaphathangwa kuhle kule discrimination, kule nepotism, kule unfairness lapho abasebenza khona.
Lo ngumnumzana Xolani Ncube ilunga lemthwakazi Republic Party ubexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwebulawayo. Studio 7 Live Talk lamhla sicobongula amalungiselelo okhetho olukhona ekupheleni kwalinyanga kaNtulikazi kanye lokuthi abekhomishini ebona ngezokhetho yeZEC baqhuba njani umsebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeya wedolobho leTenaunian kwele Philippine, umeya Antonio Halili, udutshulwe wabulawa namhlanje libalele emkhosini obusenziwa edolobheni leli eliseduzane lesigodlo salele lizwe iManila. Lumeya obesaziwa ngokuyangisa abathengisa okudakayo ngokubenza bafole ezitaladeni. Umnumzana Andres Manuel Lopez Obrador senqobe kukhetho lokudinga umongameli kwele Mexico oluqhutshwe izolo, ethatha isikhundla esishiywe ngumongameli Enrique Pena Nieto okhethwe ngomnyaka ka-2012. Phakathi kwenkinga abhekane lazo, ethatha ezombuso kuzamele akhulumisane lomongameli Donald Trump wele Melika. Uhlelo lwethu lokulilethela labo abancintisa ukuthatha isikhundla sikamongameli welizwe ekhethweni oluzayo, uBenedict Nhlapho ulethulela ukumelwe ngumkhokheli webandla le-Alliance for People's Agenda i-APA, umnumzana Nkosana Donald Moyo, lalokhu akuthembisa uZulu engakhethwa.
Khethani libone ukuthi umuntu okwazi umsebenzi ngubani, akhona ukuthi osithengile utshwala ngubani, osinika inyama ngubani. Ngoba abantu bayakhankasa bethenga ivoti yabantu kulokuthi balalele batshela abantu ukuthi sizalungisa kuphi, into esayiphambanisayo izolo yiphi esizayilungisa namhla.
Lo mkhokheli webandla le-APA umnumzana Nkosana Donald Moyo, umnumzana Moyo ozelwe emakuba emberengwa ngo-1951 ngomunye wabazancindisa ekhethweni lukamongameli weZimbabwe. Yena-ke indoda efundileyo empela esikhucamfundo kweze-science, kanti uqeqeshile njalo esifundweni zamabhizimusi. Lokhu kwenze wasebenzela amankampani amakhulu kwezomnotho agoqela i-African Development Bank, i-Actis Capital LLP le-Standard Chartered Bank. Waqale ukungena kwezepolitiki ngesikhathi ekhethwa ngumnumzana Robert Mugabe ukuba umphathintambo ogatsha lwezokuthengiselana ngo-2000, nobanje yena isithi wemukela lo msebenzi hathi ngoba elilunga leZANU-PF kodwa ngoba eyisizalwane seZimbabwe. Lo msebenzi-ke waphela esebalekile elizweni ngoba ebona ukuthi okufanele akwenze lalokho kufunwa umnumzana Mugabe akuhambelane. Ngohlangula ka-2017 wazise ukuthi usebumba ibandla lakhe le-APA, kanti futhi uzancintisa ekhethweni lukamongameli welizwe. Okusemqoka kuye uthi kuvuselela umnotho welizwe, ukuletha umanyano elizweni, ukuba leqiniso lokuthi amasosha, amapholisa, inhloli labehluli basebenzela uZulu hatshi ibandla elibusayo. Emqulwini webandla lakhe wokukhankasela ukhetho ubalisa njalo ukuthi ukuqeda inkohlakalo, ukuthuthukisa ezokwethekela, ezokwenjiwa, ezokulima lezokusungulwa kwamabhizimusi ngezinye zezinto eziqakatheke kakhulu kuye nxa ekhethiwe ukuba ngumongameli. Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi malutshwana amathuba okuthi umnumzana Nkosana Moyo alunqobe ukhetho lokuba ngumongameli weZimbabwe.
Iqale lethu kube kuthiwa uqale elinyana bezokhona ukudedobhenyana amazithinyana abonakalayo.
Umculi uDJ Mapresa uthi Moyo akanalo udumo oludingeka kulowo onganqoba kulolu khetho.
Abantu abavotayo abeZimbabwe abadingisisi kanzima ama-qualifications alowo muntu ofuna ukuvotelwa, kodwa into abayenzayo ukuthi bagijimisa igama yilo abalivotelayo.
Kodwa kumoyo yena uthi uDavida wamnqoba uGoliyathi.
Into yezolo leyo ukuthi kube kulomnankagwa lo Thamisa, kube kule MDC leZANU. Khathesi kulamaphathi amaningi amatsha. Abantu abaningi sebetshintsha ingqondo yabo bebuya kithi besuka kulawo maphathi.
Esizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi umoyo ulamakhono entweni eziningi nxa qathaniswa labanye abancintisa kulesi sikhundla.
Engaba kwazi ukuvuselela umnotho wezwe futhi uzalwa likharanga lo mama ngakithi ngapha esiNdebeleni. Lokho kumupha igunya lokuthi ekwazi ukusebenza lenhlangothi zonke zombili.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Gretman Khwebu uthi isibongo sikamoyo yiso esingamenza enganqobi.
Disadvantage kankosana yikuthi mawubuka ikakhulu endanzi yasemashonaland ngeke athole isupport kakhulu ngoba ngale most umuntu ongasimhlobo wabo abamsupport.
Kanti ke sifundiswa umnumzana Bongani Nyati uthi okwalonyaka umnumzana Moyo kangeke aphumelele.
Ulamaqhinga angathi ayezwakala ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngemva kokhetho. Kodwa ke nguye yedwa nje owazakalayo ebandleni lakhe. Ibandla lakhe alaziwa.
Inengelitha amehlo wonke akumkhokhelwe bandla leZANU PF umnumzana Emerson Mnangagwa, lo MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, kadabanye bonke laba baphelekezela ababili laba. Belestudio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Umsekeli kaMeya wedolobho leChegutu umnumzana Edward Seka uthi uthunjwe ngabantu abane omunye wabo obegqoke impahla zesisotsheni obehlome ngombhobho ngesikhathi evela eKhatoma esiya eChegutu ngemota yakhe. Kubikwa umnumzana Seka edonswe emaphambili ngamadoda la amthatha ayamhlukuluza okwamahola amabili andubana bamchiye emgwaqweni ephakathi kobuhlungu. Umnumzana Tseka wayililunga leZANU PF kodwa waxotshwa ngemva kokugenqulwa kombuso kaMongameli Mgabe. Uthi amadoda amthumbileyo amkhuze ukuthi angasekeli umnumzana Nelson Chamisa we-MDCT ngoba ekumanyano we-MDC Alliance. Ubikwa emangalele lesi sehlakalo emapholiseni kodwa imizamo yokukhulumisana lamapholisa ehlule. Kambe kungaba seluqala na udlakela lwezombusazwe phambilini kokhetho? Lo ngumbuzo uChris Kandwe Studio 7 awubuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Lokho kuyinto esingayithandiyo esethusayo futhi ukuthi kube into enzakalayo ngoba thina esikholelwayo ukuthi umuntu kumele azikhethele ibandla afuna ukuba kilo njalo futhi nxa ekhankasa akhankase ngendlela asiza ngakhona. Ukuthi umuntu osesikhundleni esiphezulu njengesika-Vice President Chiwenga akhiphe amazwi anjalo okothusela umuntu into engalunganga. Sithemba ukuthi lokho okwenzakeleyo yinto engazoziphindakali yenzakale kwezinye izigaba esingathi ngolwasemzweni kube yi-isolated incident kungaphinde kwenzakale ngoba xa sikhangele indlela bokukhankaswa ngayo kwakhathesi kade kungenamsindo akade kukhona kodwa-ke inkulumo ezinjalo kumele sizixheke kakhulu.
Bakhona abathi bona umongameli Emerson Mnangagwa kalacuku nanku ukhetho lukhanya luzaqutshwa kungela dlakela nxa uqathanisa lalokhu okwakwenzakala phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Uthini wena ngalokhu?
Kumele sikhumbulene ukuthi ngomnyaka ka-2000 nango-2002 kwaba nodlakela olukhulu kakhulu kodwa ngo-2005 ukhetho lwabakhona udlakela luphansi kakhulu. Siyakhumbula ukuthi indlela ama-results ayi-announcewa ngakhona lo ayi-announce ukuthi waye umdende wayebiza inombolo ezazingekho xa wawukhangela inombolo ezazikhona nalezo wayeziza ku-ZBC TV kwakuzinamba ezingayisizo. Siyakhumbula futhi ukuthi ngo-March ka-2008 kakuzange kube lo msindo sisiya ekhethweni. Umsindo wasusiba khona ngudlakela lwathola isiba khona ngemva kokuthi iZANU PF sinqotshiwe baze bathatha ukuchitha kufika inyanga ezingu-2 ukuthi ama-results engaphumi.
Lo umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu lakwele Brazil seliphumelele ukuyadlala esigabeni se-quarter final somncintiswano wenguqu owezizwe zomhlaba oqhutshelwa kwele Russia kulezi nsuku. Intathe izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leBrazil linqobile eMexico nge-2-0 balihlohlelwe ngabagadli abatuneymar kanye loRoberto Firmino bona abahlohle ngehlandla lesibili lomdlalo. Le mpumela itsho ukuba leli qembu selaphakamisa isicoco seFIFA World Cup kahlanu lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano. Njalo intatheli ezindaba ezemidlalo uNeshim Gokoyarira uthi lokhu kulibeka isimeni esihle sokuba liphakamise inkezo yalo yesithupha kumncintiswano wezizwe zomhlaba.
Ngibona zani amaqembu amakhulu angazani ancintisa kakhulu asekho ukuthi iBrazil amathuba akhona asemaningi yokubana benqobe bethathe inkezo leyo okwesithupha.
Amanye amaqembu asedlilile kusigaba esilandelayo somncintiswano ngaba lisayele Uruguay lile France. Wona anqobe ngomgqibelo ngemva kokuba ile France litshayele Argentina nge-4-3 ukuthi ele Uruguay linqobe le Portugal nge-2-1. Ngesonto ele Russia linqobe le Spain nge-4-1 ngemva kokutshaywa kwembewa njengoba umdlalo ufike komlindo uyagcina zingutshiki lobhanqa 1-1. Ele Croatia lalo lidlilile phambili ngesonto ngemva kokutshayele Denmark nge-3-2 sekutshaywe imbewa ngemva kokuba isikhathi sibhele zingutshiki lobhanqa 1-1. Namhla ebusuku iqembu leBelgium lizanqikelana lele Japan kuthi kusasa iqembu leSweden lizadlala leSwitzerland kuthi ele England lizadlala lele Colombia. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kusenjalo izakhamizi zakoBulawayo zicele iziphathamandla zekhansil ukuthi zivule isikhathi sonke amakliniki aphansi kwedolobho leli emzameni yokuthi abantu bethole uncedo lokwelatshwa ebuseni emini lebusuku.
Abahlali bakoBulawayo sebekhweze udaba lwabo kuziphatha amandla zedolobho becela ukuba amakilinika wonke angaphansi kwedolobho avule sikhathi sonke engavali. Umnumzana Gilwa Silundwe uvumelane lombono wokuthi amakilinika avulwe sikhathi sonke ethi udubo lungaba yikusilela kwemali lezisebenzi. Ethi umbono lo ungathathelwa phezulu uma labezombusazwe bengawamukela.
Mina ngiyakubona sibili into enhle kakhulu but ngibona ngani into engahlupha imali yakho lokukhwelisa abayisebenzi. Izisebenzi azingaziphoqelela zisebenzi zingaholi kuyafana ukuthi ngazikho. Ithi maybe ngabantu bembangazwe bengazimisela ukuthi ongangena mbaya abe serious. Kathe sibona zanje uhulumeni concern ngamandla okubusa ukuthi mbala obusayo ukuthi abantu bayadubeka angiboni lokho.
Esinye sezakhamizi zakoBulawayo umnumzana Vincent Khumalo uthi kulungile kodwa imali zakhona zikhona yini.
Kuyakuright ukuthi avulwe 24 hours kodwa phela imali zakhona zikhona yini ezokuwarana 24 hours mazikhona ama-resources.
Umnumzana Kembo Mpofu laye uthi ikhansili ilomlando wokuvula amakilinika langa lonke lebusuku ngoba ekhona amanye angavalwayo.
Mina njengomhlali wakoBulawayo ngiyalusekela lolu hlelo. Ngibona uluhlelo olulungileyo oluqondileyo lomqotho ngoba ukugula kulasikhathi. Isikhathi labo abawenzayo bewakwanisa bawakwanisa ngandlela abanye. Lathi asikwenzeni kufanayo.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Martin Moyo uvumelane lezakhamizi zakoBulawayo ethi kungumbono omuhle loba nje unenkinga ezinenyi. Ethi iqiniso ukuthi kudingakala imali yabantu abazasebenza akulabo mongi abeneleyo ukuthi amakilinika avulwe sikhathi sonke njalo kulamanye amakilinika angasebenziyo asaphiwa abantu ukuthi bazisebenzisele.
Gasila manesi eneleyo ukuthi amakliniki esebenze a 24-hour 7. Ngiboni ngathi liyakwazi ukuthi amanye amakliniki yethu kasiwasebenzisi lakathesi. Njenge-kliniki yemahachula, kufuna amana singenama-resources and i-resource enkulu efuneka la yi-manpower. Singakakhulumi ngemali.
Siyabonga Anastasia, olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.